Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 lwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sixwayisane ngendaba ye coronavirus le. Isibhahile njalo lapha kobulawayo. Yithi esesedlule amadolobho wonke phambili kwe coronavirus ngokuthi sihambe yaphambili njalo labantu abasiyayo bayaphambili.
Sekufe abantu abahlanu bakobulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yi COVID-19. Osoku bule inani lasebebulewe leligciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu amabili lamashumi phose yamahlanu 248.
Ukhetho olusanda kwenzakala kwelemelika luyatshengisa ukuthi ezweni lemelika kusesekhona lokho okuthiwa yidemokrasi.
Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela elemelika eliphatha ngayo ukhetho kulandela ugqitshwa kokuvota nxa kuqathaniswa le ndlela amazwe awezwekazi le-Afrika aqhuba ngayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike izolo kwele Tanzania namhlanje umanyane leyinye inkokheli yomhlaba ekufumisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelo zwe olwenziwe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekufe abantu abahlanu bakobulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yi-COVID-19. Lokhu sokukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu amabili lamashumi phose amahlanu 248 sebezinkulungwane ezedlula ezithoba mine mbili 8,427 asebetholakale bele gciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane phose ezithoba mine mbili 7,967. Ukuqonga kwenani lababulawayo yilomkhuhlane kobulawayo sokusethusa abaningi kumaviki amathathu edluleyo. Ingcwethi zezempilakahle zithi zikhathazekile ngalokhu ngakho ke zixwayisa uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ku-COVID-19. Asizweni eyinye yalezi ngcwethi uDokotela Solwayo Ngwenya esipha amacebo okuzivikela.
Sixwayisane ngendaba ye-coronavirus le. Isibhahile njalo lapha kobulawayo. Yithi esesedlule amadolobho wonke phambili kwe-coronavirus ngokuthi sihambe yaphambili njalo labantu abasiyayo bayaphambili. Yikho liyaxwayisa amahlabesulu. Lilalele lokhu esikukhulumayo. Lingaze lalalele omunye umuntu ongasiyo dokotela. Ozalitshelela eceleni ngendaba ye-coronavirus ethi khona i-coronavirus kayibulali kumbe umkhuhlane onjani njani. Umkhuhlane omubi kakhulu unjengefreezer le eyayikhona kudala eyayikhulunywa ngabadala. Yikho siyacela i-coronavirus le ayizihambeli yodwa. Umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni. Kakhulu ingena abantu nxa ukuthi lihlangene endaweni ezinjengokuthi i-space endlini khonapho liyakhuluma liyaxoxa ligcwele kumbe liyathandaza. Lapho i-coronavirus iyahamba kakhulu kumbe lisemalayinini lilayinele impuphu kumbe lilayinele imali, i-coronavirus la iyaphambili khonapho. Lalapha ebantwini abayenza imitshato lakusekuhambeni emangcwabeni ukuyalahla abantu kukhanya khonapho i-coronavirus iyabamba kakhulu. Yikho siyalixwayisa kakhulu bakithi, into le ingasibulala lapha njengomlilo omangalisayo, izasihlasela isibulale kakhulu bantu bakobulawayo.
Lo bekungudokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi yezempilakahle ekhuluma ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje ezokazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.8 million labulala inkulungwane ezingamashumi phose amane lane 43,913. Abekolitshini le-Johns Hopkins University semelika bona babika ukubana emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi phose amahlanu 48.3 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.2 million. Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela elemelika eliphathe ngayo ukhetho. Kulandela ukugqitshwa kokuvota nxa kuqhathaniswa lendlela amazwe awezwekazi le-Afrika aqhuba ngayo umsebenzi wokhetho okugoqela eleZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubalwa kwamavoti kukhetho lokudinga umongameli kwelemelika lapho okungqikilana umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats lomongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lokhu kuqhubekela phambili sokusele izigaba ezingaba zinhlanu eziyizo ezibhekwe ngumhlaba wonke ukuthi zizaletha impumela ezaveza onguye osenqobile. AbeZimbabwe labo babheke ngelokhozi impumela yalolu khetho bencoma okumangalisayo indlela lomsebenzi oqhutshwa ngayo. Omunye walaba bantu ngumongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Ukhetho olusanda kwenzakala kwelemelika luyatshengisa ukuthi ezweni lemelika kusesekhona lokho okuthiwa yidemokrasi, njalo abantu bayenelisa ukukhetha umuntu abamfunayo ngesikhathi sabo kungakhathalekile ukuthi ngubani.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uvumelane lomnumzana Moyo.
Into enhle e-Amerika yikuthi ababala amavoti abakhethisayo abantu abazimeleyo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa ngomunye layo obuka indlela lemelika ephethe ngayo ukhetho.
Sithanda ukutshayela abantu be-America ihlombe ngokwenelisa kwabo ukwenza ukhetho oluqoqekileyo. Asikezwa ngokwehluleka kwema-systems abo kumbe kwama-processes abo. So far lanxa nje sisizwa uTrump enganukhuluma ngendlela ezingamnandi. Nga kuthi engadliwa kodwa hayi asiboni hlupho, sifisela abantu ba-America ukhetho oluhle oluzaphela kuze kutholakale impumela kukuhle kunjalo.
Isakhamusa kobulawayo abaphatheka kwezombusazwe emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda uthi ukhetho lwemelika luqhutshwe kahle.
Ikho ukwenza ama-election okuhle okwe-free and fair election okungala kwethuselana, wonke umuntu uvota ekhululekile. Okomplenayo azihambele emthethweni kujudiciary, umthetho ubambe ngendlela efaneleyo insolo yomunye laye azibone ukuthi hayi uma edliwe udliwe, ongadliwanga kadliwe owinilele azibone ewine fair.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ben Moyo ongomunye wabalwa impi yenkululeko yena uthi akaboni impumela yokhetho lwemelika iguqula imithetho yalo yokudlelana lamanye amazwe.
Impumela ukhetho lwemelika thina kithi alutshintshi lutho, ngoba i-foreign policy ye-America kayizukuguquka. Awukhathalekile ukuthi ngubu president abanje ukuthi nasiguqule izinto ngayo. Okwesibili, wenza ngubidan kumbe ngutrump ongenayo kima kula mihlupho ngu-head and tail we-queen efana nayo.
Isakhamuza kobulawayo unkosikazi Nokuthula Ndlovu uthi uyalusola ukhetho lwemelika uma ekhangela kukhetho olwedlule.
Ngilokusola kakhulu ngendlela okuphathwe ngayo ama-elections awe-United States esikhangelele ukuthi yi-first world country, yiyengani iphethe i-democracy ukudlula amanye amazwe wonke. Uma sikhangele indlela ama-elections lawa ayenzakala ngawo 4 years ago, uTrump ngcintisana lo Hillary Clinton, sathi ha kumbe i-rigging yakhona iyavumakala. Manje uma sokusenziwa futhi okwesibili, uma sokuriga wona ama-first countries, thina esimele silandele sifunde idemokrasi yakhona ayisazwakali phela ukuthi kanti vele yona idemokrasi kutshoni ukuthi idemokrasi vele.
Lokhu zindala zombili kukhetho lokudinga umongameli wemelika njengoba umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lowake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats belokhu bemelele ukuzwa ozathola amavoti amaningi phansi kohlelo lokhetho lwalelozwe olubizwa ngokuthi Electoral College Votes. Okwamanje uBiden uyakhokhela ngemiklomelo yama-electoral votes. Ozanqoba kukhetho lolu kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270 phakathi kwangamakhulu edlula amahlanu i-538. Izigaba eziningi zelizwe sezethule impumela yazo kodwa kusamelelwe izigaba ezinhlanu ezivalisa iPennsylvania, iArizona, iNevada, leNorth Carolina leGeorgia ngoba lonyaka uZulu weMelika uvote ngobunenyi ngeposo phambilini kosuku lokhetho ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus okuyikho osokuphuzise ukubalwa kwamavoti. Abanye baveze imibono ehlukile ngokhetho lweMelika bethi kibo luqotho uma beluqathanisa lo lweZimbabwe uma bekhangela abantu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezombusazwe LEFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibale ohlala kweLengilandi, ulombono owehlukile kulabanye ethi isikhathi sesiside impumela yokhetho lakho leMelika ingakaphumi.
Njengebandla le-EFF, sithi ama-elections awe-America akhanya ukuthi owinayo ngubani. Kuyakhanya ukuthi uJoe Biden nguye owinayo. Kodwa esikubonayo ikuthi sokulokuthethisana, sokulokuba lokuthi bakhona sebefuna ukuya emthethwandaba ukuthi bekuthi hayi bona abaluzanga. Sivame ukuthi sibone into ezinje nxa zenzakala e-Africa, sibone i-America isithuka, ithuka amazwe lawa ase-Africa ikakhulu nxa ama-results ephuza ukuphuma. Kodwa sikhangele nje i-America siyabona ukuthi ama results akaphumi. Into le abathi electoral college le ingani nje into edala ukuxabana, edala ukuthi into zingaqedakali kube lengxabangqoza nje. Lathi nje njengama Africans sikhuluma sithi iAmerica kumele ikwazi ukuthi ama elections ayisiyonto nje elula, into yelangeli wani, into ephongwenziwa nje. Kwenzakala nje ukuthi ezinye izinto zenzakale kuphuze ukuthi ama-results ephume, kube lama into okuthiwa ama-disputes. Kodwa akutsho ukuthi kungaba lama-disputes sokusitsho ukuthi lo okhethiweyo ayisuye mongameli welizwe.
Umnumzana Innocent Ndibale ngowebandla lezombusazwe ele-EFF Zimbabwe ohlala kweLengilandi. Ukuhlaziya okwenzakala kukhetho lweMelika olokudinga umongameli ngesikhathi amavoti elokhu esabalwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loDr. Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala esigabeni seWashington khonapha eMelika.
Okwenzakalayo ekhethweni lwe-America kulolu khetho olukhona luka-2020 kuyinto entsha engajayelekiyo ngoba amavoti asabalwa. Ngingathi okwenza ukuthi kube lo hlupho lona lolo olukhona lwamavoti abalwe ngapheli yikuthi omunye wabancintisayo President Donald Trump nguye wahle waqala phambili uzama ukutshela ama-states ukuthi babale lokhu nini, bangabali lokhu nini, babale lokhuyana, bangabali lokhu. Kodwa kathesi into yakhe nalana aqala ngayo ufuna ukuhlupha indlela ama-Americans abavota ngayo yiyo esilethe udubo lolo lukhona. Lokuthi sibona umehluko phakathi kukaBiden lo-President Trump. UBiden umuntu obekekileyo othemba i-election system ye-America ukuthi ayasekele nini abantu babale which is a way i-democracy indlela emeli isebenze ngayo.
Ungathini ngamavoti la alokho esabalwa? Ungathi kuyathembisa yini ukuthi umongameli Donald Trump kumbe umnumzana Joe Biden nguye ozanqoba kulolu khetho kumbe njengoba izinye ingcwethi zisitsho akukacaci kuhle? Wena umbono wakho yiphi ngalolu daba?
Awakhani kuhle ukuthi ozaphuma lalolu khetho ngubani. Yikho kufanele nje ukuthi abantu sime silalele ngoba singakhangela inombolo lezi sitshengisa ukuthi ngubani ophambili, ngubani osemuva. Kwesinye isikhathi kuba nguBiden ingani uphambili aphinde yehle kukhwele kube nguTrump. So okufunekayo lapha yikuthi njengokutsho kaBiden ukuthi kumele sibekezele. simelele ukuthi impumela yokhetho izi iyephela singazihluphi ngokuthi ozawina ngubani bangasozawine ngoba kathe sisikhathi kasikafiki. Xa isikhathi sesifikile sizakwazi ukuthi oyakuya e-White House ngubani kumbewu ozawuhlala e-White House aqhubekele phambili busa ngubani.
Lo ngu-Dr. Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala e-Washington khonapha eMelika. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okuloko kuphuma ngokhetho lokudinga umongameli weMelika amavoti elokhu ebalwa. Ekuqhutshweni kokhetho lweMelika olungakaphumi lonke impumela yalo, abanye basale bezibuza ukuthi kanti vele lolu khetho lulukhutshwa kanjani. Sikhuluma nje kulezigidi lezigidi zabantu ezivoteleyo. Kodwa okuqakathekiswayo ngamavoti amalutshwana angamakhulu afika phose amathathu 270 athiwa ngama-electoral college votes. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena endawonye lo wake wamela iBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Chris, ukhetho lweAmerica besilokhu sonke silulandelela lakathesi ngilokhu ngilulandelela. Ukhetho lweAmerica ngiluzwisisa mbijana hachi kakhulu ikakhulu endabeni ze-Electoral College. Into engizwisisayo ku-Electoral College ukuthi okwakuqala i-state le-state sase-United States of America nxa kuthe kwavotwa sile number yama-electoral okuthiwa i-Electoral College, okutsho ukuthi kuma-states amaningi ngaphandle kwamabili oyabe ephume lamavoti amaningi nguye okuthiwa khona uyathatha i-electoral college yonke yona leyo ngaphandle kwama-state amabili lapho enziwe khona ukuthi hhayi bangashiya ama-electoral electoral college yakhona ababe beyiphiwe. Ngingathi yikho engikuzwisisayo ngokhetho lwase-America. Kodwa okuhle njalo kumnandi ngokhetho lwe-America yikuthi siyananzelela ukuthi lukhetho olule-transparency emangalisayo.
Ngize kuwe mnumzana Mabena, wena uthini ngokhetho lweMelika ikakhulu nxa sikhangela ukubana lungani?
Thina eZimbabwe sibona ngani olwethu ukhetho kumele kube yilokho okuthiwa yi-proportional representation, ngoba khathesi sisebenzisa lokho okuthiwa yi-Westminster esakuthatha eBhilithane ngo-1980 okwenza ukuthi amabandla amancane kumbe ngithi mina abantu abayimhlobo mhlawumbe emncane singakubiza ngaleyo ndlela ama-minorities, kumbe njalo futhi amanye ama-minorities kungasayi ngemhlobo izwi labo kalizwakali endlini yesichayamthetho, ngoba sisebenzisa lokhu okuthiwa i-winners take all. Thina eZimbabwe sifisa ukuthi ukhetho lwethu lufanane lolwe-South Africa ukuthi abantu bakhethe amabandla amabandla ezombangazwe, kuthi kungakhethwa amabandla ezombangazwe bese kuthi indlu yesishayamthetho ibe isiyiyo esikhetha ke umongameli njengendlela okwenzeka ngakhona eSouth Africa. Singalandela okwenzeka eMelika ukuthi umongameli ukhethwa yedwa, sibona ngani kunika amandla kakhulu emntwini oyedwa. Thina sifisa ukuthi amandla abe sendlini yesichayamthetho ukwenzela ukuthi umongameli engabi lamandla amaningi. Bese kuthi ke
mnumzana Sibanda, wena uthini ngalokho osekukhulunywe ngumnumzana Mabena?
Ngaphandle kwe-transparency ngithanda ukubongela ukuthi khona ama-institutions ase-America. Ngiyamangala ukuthi ngabe kuthiwa khona uDonald Trump bekungu-president wase-Africa. Lapha e-Africa ukuthi khona i-electoral board eyiyo ebona ngokokhetho iyabe ibizwa ukuthi buya lapha wena lokhu ukwenzelani. Ngiyakholwa ngabe kudala sazi impumela yokhetho lwase-America. Kodwa ngenxa yokubana e-America bayahlonipha ama institutions njalo ama institutions akhona azimele, mbona ngani leyo yinto eyenza ukuthi khona ama elections angale abe mnandi. Kanti njalo kukhanya ngani ama elections ngale a devolved, okutsho ukuthi isiqinti lesiqinti siyazibalela ama results acho so ethi bese besithi bona lapha owin leyo nguzibani, hayi uzibani udliwe. Kakusamele ukuthi ama results onke esebuthaniswa ndawonye lapha bayafika khona abanye konjelwe ngempopho ukuthi hayi ama results lawa kuwatshintsha.
Ngize kuwe mnumzana Mabhena, wena uthini ngokhetho lwemelika ikakhulu nxa sikhangela ukubana lungani alucacanga ngendlela esijayeleyo efana lekhaya eZimbabwe?
Njengoba imelika ikhanya kungamabandla amabili lapho usekelo oluphoselwe lingane, kumbe nxa umuntu ewine ukhetho kwesinye isigaba nguye ojwayele ukuthi angaphumelela ukuba ngumongameli lapho okulabantu abavotayo abaningi khona. Yikho sekuzwisisa ke ngaleyo ndlela ukuthi zikhona ke lezo ndawo emelike ukuthi umuntu nxa ephumelele ekhethweni kulezo ndawo kumbe kulezo zigaba ezilabantu abaningi uyangena ukuyenzeka ukuthi abe ngumongameli. Kodwa engavela lahleke khonapho kungamehlula ukuthi abe ngumongameli. Yebo, yena kakuzwisiseki kumahlabe ezulu ukuthi ukhetho lwemelika lumi njani, kuyabadida abanye nxa kukhulunywa ngama-electoral college kukhulunywa nge-popular vote. Sibalutshwane mbe ngithi balutshwane abakuzwisisayo. Kodwa-ke lokho angithi yinto evela kithi ngemva kweminyaka emine asonto esizihlupha ngayo insuku lamalanga ngoba isikho kwethu. Kodwa abanikazi bona emelika bayakuzwisisa, yikho kulokho kukhona bengazake bakhulume ngokuthi kuguquke.
Umnumzana Ngqawuto Nicholas Mabhena yingcwethi ecubungula izombusazwe endawonye lowake wamela iPinga North edalele ephalamende. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda bexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike izolo wele Tanzania namhlanje umanyane leyinye inkokheli yomhlaba ekufungisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelo zwe okwelwenziwe ngeviki ezidluleyo. Umnangagwa obekhatshwe ngumpathi ntambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo wamukele esilindweni sendizamtshina eseJulius Nyerere International Airport eDar es Salaam ngumeli weZimbabwe wele Tanzania uLieutenant General Retired Anselm Sanyathwe. Umongameli Magufuli webandla lechama chamapinduzi eliyilo eselibuse kulelo lozwe kusukela lithola uzibuse embusweni weleBrithani ngomnyaka 1961 wenelise ukuthola isilinganiso samavoti edlula amashumi athoba minembili ekhulwini 84%. Enqoba akade encintisana laye umnumzana Thundu Liso webandla leChadema Party othole isilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini 18%. Iqula labakade beyibona lolu khetho luqhutshwa abomanyano weSADC kanye lowe East African Community bancome ukuqhutshwa kukhetho lolu besithi lwenziwe ngokuthula. Umnangagwa uthumele amazwi okwenzela amhlophe uMagufuli ngokuvotela kwakhe ukubuyela embusweni okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Eloba ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter, umnangagwa uthe ukunqoba kukamagufuli kuza kwenza ubudlelwano obuhle obuphakathi kwamazwe omabili buqhubekele phambili buqina. Uzulu weZimbabwe lengcitshi kwezombusazwe zithi ugatsha lwezemali kumele lwabele imali eningi kungaja ezibona ngihlala kahle kaZulu ikakhulu kunhlelo zokunakekela abaswelayo abayibo abathwele nzima elizweni elilesimo somnotho ongamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi abakahulumende weZimbabwe sebesungule uhlelo lokuthola imibono eyehlukeneyo kuZulu ngokuba ahlele njani uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali engasetshenziswa nguhulumende olunational budget yomnyaka ka-2021. UZulu uthi loba nje uhulumende elengatsha ezifanele zinakekele abaswelayo lalabo asebebadala kakula okuningi osekwenziwe ukuze abantu laba baphathiswe. Incitshi kwezombusazwe umnumzana Chenisani Ntunga kwa uthi kumele uhulumende abele imali ugatsha lwe-social welfare luna athi lunganceda kakhulu ukwehlisa inhlupho zalabo abaswelayo.
Phambanisa ngokuthi khona okwakuqala kuba nzima ukuthi ngikholwe ukuthi umnumzana lo uzihlupha yini kumbeni esingathi i-social security yabantu beZimbabwe. Abantu makhaza ukuthi bayatholani ma bekhuluma ngesikhiwa bathi kulama mitigating factors onalawo kuza bayini lama packages ukuthi abantu banikwe kumbeni ngoba yikudla. Ukubona kwami mina kungangiphatha ngokuthi khona angisela themba ukuthi khona lapho esiya khona lo Minister of Finance kuyabe kuqondile.
Uqhubeke ethi imali etholwa nguZulu oswelayo owakhathesi kayeneli lutho esithi abaningi badla ingqugqo zomlomo.
I-agriculture engxenye izathola, i-defense izathola, i-home affairs izathola eziswela izwenezi eseziqondane lokuphila kahle kwabantu.
Umele inhlanganiso ye-Community Working Group on Health umnumzana Itairu Sike yena uthi imali eyabelwa ugatsha lwezempilakahle kumele yengezwe.
Kana takatarisa nyaya dzezveutano muno muZimbabwe tirikuona kuti
nxa sikhangela ezempilakahle eZimbabwe uhulumende kaqakathekisi inhlupho esilazo kundaba zezempilakahle. Minyaka yonke ugatsha lwezempilakahle luyabe lule mali abayabe bekhangelele ukuba umsebenzi wabo uhambe kuhle kodwa abayitholi.
Mari iyoyo zvinoita kuti mabasa ezveutano anga achiendeka.
Lokhu kusekelwe ngowake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle udokotela Henry Matsorera yena othi uhulumende kumele abone ukuba uhlela kuhle ekwabeni ibhajethi yakhe ngalezi zikhathi zokuboniwa komnotho yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
So mutsauko uri pakati pe 90.6 billion ne 43 billion wakakhulisa.
Umehluko phakathi kwe 90 billion le 43 billion umkhulu ngoba nxa bebhala imali lezi bakwenza ngemva kokukhangelisisa. Ugatsha lwemali kufuze lukhangelisise lolu daba. Khathesi benza umsebenzi wokubamba odokotela labomongi lukhuni bengabaphi imali. Ugatsha lwezempilakahle aluthuthuli.
Uhlelo lokubuthanisa imibono kaZulu ukuze uhulumende azwisise indingeko zikaZulu ngenjongo yokusebenzisa lolo lwazi ukuhlela uluhlu lokubuthaniswa kwemali kahulumende nendleko zengatsha zakhe zonke olwe-national budget luqale ngenyanga yedlule. Ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2021 ikhangelelwe ukwethulelwa elizwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yona le inyanga kaLwezi ingakapheli. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Singekehlukani sihlobo wathi sikhangela ezinye zezindaba ebezigokhela. Sekufe abantu abahlanu bakubulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela elemelika eliphatha ngayo ukhetho kulandela ukugqitshwa kokuvota nxa kuqhathaniswa le ndlela amanye amazwe awezwekazi le-Afrika aqhuba ngayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike izolo kwele-Tanzania namhlanje umanyane leyinye inkokheli yomhlaba ekufungisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelo zwe olwenziwe ngeviki edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.